thina lapha singathi nje lapha ala elathini ukuna izulu leli izindlu zesiba manje kuphela kodwa ukuthi zadilika azikadilikanga khona ziphela amanzi kathesi ona izulu leli elathinayo leli zayenza ngani izulu seliyebaliningi phakathi kwenu kodwa ukuthi zadilika azidilikanga lapho thwe elokuzeni ngale yikho kwayenzakala umbonakalo omningi omkhulu leyi ndawo kuthwe eGerera ngazo omunye ubaba esithi izindlu thiwa zahamba njengoba izulu lakhona labalileyo umoya omkhulu futhi indlu zadilisa sibili eziningi kodwa abanye balimala kodwa akunamuntu ophileyo
imigwaqo-ke lama-bridge njalo abantwana bayahamba yini esikolo
abantwana bayahamba ukuhamba bayahamba kodwa thina sesikhala ukuthi lingabalokho lisina ilata akusoze kume kuhle kodwa unkulunkulu wasizwela lazwelama kodwa kathesi izindlu khona ziqalise ukoma njengeyama iplaswanga phandle so yagebeka esimeni okokuthi lami ngiwaridi ukuthi so singabuye futhi elinye izulu kumbe kwakabuye isiphepho eyami layo ukuthi ngiyikhangele ukuthi iqinile ayiqinanga njengoba iplaswe phakathi phandle ayiplaswanga abayisemende yabalithwane so ngiyabe ngidawuthi lami ukuthi ungene lami ngizadilekelwa lapha yona indlu yakho leyiyi-one
emasimini kunjani njalo ukudlali lakho yini
asilako siyafa indlala siwa sibila sikulukhuluma amanga indlala ikhona ikhona and njengoba lapha izini basala lokungamasimu amanye amasimu sibila siselawo ukuthi kuyabe kuthwelo kwakukhulunywa ukuthi kuzwakale ukuthi amasimu athathwa akusithathanga kuhle uyathwe akukhulunywa ngiyalitsheli ukuthi yikho ukuyabe kukhulunywa kodwa sithwele kanzima